ngezindebelele yiyoda indlala enukayo uyazibonela nje uthi indlala yakhona ingaphezu kwalokhu abantu abakhengeleleyo njengoba bevele bengazange bavune lutho izulu kalinanga kambe kwakwaba ngaphi nini laba abantu abaswela khona ngitsho amanzi ngoMarch April angithi labo izifula lamadamu kuyabe kusagcwele khathesi sokomile sokuthile konke lezibholane lezikotsho lapha akade bezama ukuthelela khona ezingadini bathole okuncane lako sekuthile nxa kuthiwa okukhula kula mkhosi kutshiwo khona lokhu
Inhlanganiso ye-WFP ithi ngolwesithathu izakwabela abaswelayo imali eChinoyi kambe lokhu kuyaphathisa yini
Okunye hayi lizaba nje bangaki abantu abangeneliswa yi-WFP khona eChinoyi lapho abantu kabafuni ukuthi bakhangeze leyo mali abantu lapha sekumele ukuthi aluba leyo WFP ilakho ukudla lokho yabela abantu ithi ngeviki ngeviki abantu bayathola okungaka kumbe ngenyanga ngenyanga bayathola okungaka abantu abakufuna kakhulu yikudla ngokwakho ngoba leyo mali izathengani ngaphi oyingabe kungaphi abantu bakhangelele ukuthi leyo mali kayithathwe iqoqwe ihlanganiswe iyethengela abantu ukudla abantu babehamba besiya kuthola lokhu kudla kulokuthi banike abantu okuyimadlana khona kwabazabanika khona
impumela yokuhlaziywa komthetho we-PVO Amendment Bill ingaphathisa kakhulu yini kulolu daba
kwakuvele kungaqondanga ngombono wami ukuthi uhulumende asukelane lazinhlanganiso lezi ezinceda abantu ngesikhathi esinje okunye uhulumende kwakumele ukuthi aginye nje ababekisikhupha kuthi-ke mhlawumbe nyakana sekube le nali abantu bevunavunile usengayivusa into yakhe leyo ngakho khathesi abantu bevele besilabo-world vision o-christian care kuningi nje ozinhlanganiso kade kunceda abantu uhulumende abesevusa umhlonga axabane lakho ezikhangelele yena engakhangelelanga abantu phela singakhohlwa ukuthi kakho umuntu kuhulumende ophila ngokudla kokukhangezwa yilezi nhlanganiso ezizimeleyo nxa ingaba kwaba le amendment kakubuyelwe khonale inhlanganiso lezifuna ukuxhaswa nguhulumende azenzele kube lula kanti vele inhlanganiso lezi ezizimeleyo ze zibe khona kuyini andikho ukwehluleka kukahulumende bahlomulela yena uhulumende lo ozehlulekelayo kumele ukuthi ngabe uyazibonga kulokuthi azichaphaze azitaklazele phansi nxa i-amendment ingaphuma isithi inhlanganiso lezo kazibe le ndlela yokusebenza ebalulekileyo njengoba bezisebenza engxenye abantu bangasiza zivala ubunqunu bakhe bukahulumende bokwehluleka ukukhangela abantu bakhe nxa i-amendment ibuya kayikhuphe khonoko kukahulumende okwenzeka ukuthi zisebenze nzima kakwenziwe kube lula kuyathi nxa kukhona okunye ongahambanga kuhle kukhangele inhlanganiso ngenhlanganiso hayi khona ukugoqela zonke lezenza kuhle ezenza kubi yebo angazithathela amanyathela kodwa kwakathi inhlanganiso lezi zoxhasa uhulumende usiza abantu endlaleni